Soko isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Lingalitshona njani izulukandaba mthwakazi omuhle olamukelayo emsakazweni weStudio 7 ngomgqibelo womhlaka 16 Nhlolanja 2019 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, umongameli Emmerson Mnangagwa uthi abafuna ukutshengisela ngokuthula bazihlalele endlini, abazaphuma phandle bazakubona okwabonwa yingidi.
Well, kusobala ukuthi Mnangagwa seqalisele ukampaigna for 2023. So ule competition ukuthengisa ukuthi internally kuzame kukhona okungahambi kuhle.
Owaye isiphathamandla sebandla lezanu PF uMuyi uMnumzana Callistus Ndlovu usephiwe inhlonipho yeqhawe lesizwe.
So Callistus ukuthi kuthule khona unikwa inhlonipho kukuphi? Igugrawundi yathi bhuqa abantu lapha ibenefitini indodalwane.
Umlobi olodumo uCharles Mungoshi kasekho. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Umongameli Emmerson Mnangagwa uthi kulembiko yokuthi ibandla leMDC lifuna ukutshengisela. Ngalokho uthi abafuna ukuthula bazihlalele endlini, kodwa abazaphuma bazakubona okwabonwa ingidi ethi ngapha ilunyiwe ngapha iyatsha. Umnangagwa wethule amazwi la emwenezi lamhlanje lapho kade elomhlangano wokuhlangana lozulu. Umnangagwa uphathe indaba ezithiyeneyo. Ukuhlaziya amazwi kaMnangagwa sixoxele ngcwethe ecubungulayo zombusazwe uMnumzana Zenzele Ndebele.
Mina I think ngathi uMnangagwa umhlanise kakhulu ngenkulumo yakhe, because ngesikhathi akhuluma nge-reconciliation khona akhuluma ukuthi kumele kube lama-talks. Inkulumo yakhe emweneze kayizange itshengisele ukuthi ngumuntu okhangelele ukuthi uba lama-talks. Owakuqala uvumile ukuthi nguyo athumeza amasosha ukuthi ethi abantu ezitridini, ngoba uthe ngemva kokuthi sekube nodlakela sathuma amasosha aya faka ukuthula, njengoba sesibona sekulokuthula. Njalo sizwe kuthiwa bayaqoqa futhi olunye odlakela sizabalungisa. Yinto yokutshengisela ukuthi uyaziqhenya ngalokho akwenzileyo, ubona enze into enhle. Uphinde wathi yena eZimbabwe sebalungisa into esiweni, sebalungise ukushota kwewithi, sebalungise ukushota kwe-cooking oil, but akunanto eyalungayo ngoba sikhuluma nje amalayini akhona koBulawayo belayinile, ebelayini ebifiwele ezitolo, akula ayikho-ke isinkwa asikho, intengo ye-cooking oil iphezulu kakhulu. So mbona ngani ngumuntu nje ongekho in touch le-reality, ongaboniyo ukuthi okwenzakalayo kuyini. But bese ngisithi mhlawumbe uyatshengisela nje ukuthi yena ngokwakhe nje ngumuntu ololunya ohlale ekhuluma ngodlakela, noma nje esifisa ukuthi kwesinye isikhathi engani uyavalavala ezenza umuntu olungileyo.
Indaba yalabo izembamgodi lezo okuthiwa zifile, ezinye kumbe sezitholakele ziphila, kodwa kakhulumanga ngakho, ukubona njani wena khona?
Ya, ungathi upha ukugudla iguma nje ekhuluma ngezenziwayo, ekhuluma ngokuthi wahamba eRussia wasethola-ke inkampani ezabuya izogebha idamo. Lebe sesithi ngisakhonapho-ke ngizwa kuthiwa eBlackleafs kuyenzakale lokhu lalokhu, ezidlulela nje utshengisela ukuthi ngumuntu njengani kalazwelo le nto eyenzakalayo. Koze kuseni-ke ngiyabona imeseji lapho kade ebhala imeseji eduduza abantu be-India ngemva kokuthi kube sehlakalo sokuthi abantu babulewe India lapha ngabahlamunye. Ngazibuza ukuthi unesibindi sokuthi ebhalele abantu be-India ebaduduza, esehluleka ukuyaduduza abantu phose abafika 40 abafile ebhekilisi zeZimbabwe lapho, but kazange ethumeze imeseji yenduduzo kulalabo abantu. So kuthengisela nje ukuthi ama-priorities yakhe are very very misplaced.
Yes, siyabona ukubana abanye bebekhala ngokuthi kanti vele imihlangano yakhe leyi injongo yakhona yini kahle kahle wena ubona ungani kulungile yini akwenza
well kusobala ukuthi mina ngoba seqalisile ukampaigna for 2023 so ule competition ukuthi ngisethi internally kuzano kukhona ongahambi kuhle so uyazama ngendlela zonke ukuthi ekuvale ukuthi ethenzele ukuthi le support because there is always been a theory ukuthi kule kuxabana phakathi kwabezebutho nabaphakathi kwe-party yena uMnangagwa ule support yabantu i-party amasocha ale support yezikhali so uyazama ukuthi ehambe endaweni zonke lapho ethenzele ukuthi yena ule support ngo-2023 uzawina so this is about the re-election yakhe ngo-2023 seqalisile ukuthi ehleqalisile
kampeni. Hello ke ngumnumzana Zenzele Ntebele ingcwethi ecubungula izombusazo obekhuluma le studio 7 ecingweni ekobulawayo.
Le studio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha a Voice of America ethe Washington DC.
Isiphathamandla sebandla lezano PF umnumzana Callistus Ndlovu obhubhe izolo kwele South Africa lapho kade eselatshwa khona umkhuhlane wemvukuzane usephiwe inhlonipho yeqhawe lesizwe i-national hero. UNdlovu ube le minyaka engamathumi ayithobaminombili lantathu. Sixoxe lohalwa impi yenkululeko umnumzana Max Mkandla ukuze sizwe imbali kamuyi.
Hayi kuhle kakhulu khonokuyana kuyabukeka kobezana kodwa esizweni sakithi uCallistus Ndlovu ngomunye wathethisa kakhulu eMadevelaland nxa kuyiunithi eqondile ehloniphekayo uCallistus kazihambele nje zilingakiwo kumbe kungathi ngakibo lakho asikwazi kodwa-ke so umuntu ongathiwa khona anganikwa inhlonipho ukuba liqhawe lesizwe kukuphi akwenzileyo okungabekwa laphana Kova mtukuzi wabamba nisabantu wasabele ngoba zesindebele nezisishoneni wabamba wakamba internationally yikho wanikwa ubuqhawe kona lobuyana nganxa engazenge egcinwa khona laphana but umuntu ongazenge ekebe lokuthuka omunye umhlobo wayebuthanisa abantu ngithanda abantu bobili so uCallistus ukuthi kuthiwe khona unikwa inhlonipho kukuphi igugrowund yathi bhuqa abantu lapha ibenefikhethi undodalwana kuzaphi umsisemtini yithithi absolutely nothing zero kabula lutho othiwa khona lungabalelwa kuCallistus isisted is a deserter kuzapho abanye laba bathi besiyafoma izanu ngo-1963 abazange bethethise abazange benzeni bahamba le nsolo yabo kodwa yena uCallistus lalo kuthiwa khona u-inosinkala lowo baba ngabantu abangalibilebile baba libilebile ebantwini bakithi ngapha emathebeleleni
kodwa-ke ngemva kokuthola uzibuse kukhona yini ongathi waphathisa ngakho uNdlovu
sesithole uzibuse uNdlovu aphathisa ngakho sibili kakhulu yokudiliza izapho hayi esizweni kumbe i-development ngisho ukuthatha nje umntwana yedwa othiwa khona ufundiswe nguNdlovu oyintandane kumbe obulawele izihlobo abazali yigugrawundi kumbe kuyathathisa nje i-birth certificate akula lutho esilusilethi laba abasesekuzanu labo bangathi bona wenza lokhu lalokhu lalokhu ngoba babekwenza bebonke bekubuka bekhona ngani hatshi esizweni nje sokuphela ukuthi wenza lokhu inkinsi khona kuzanu ngaphandle kokuthengisa nje kuphele izaphu nokuyidilisa nokubulalisa wonke izaphu akula luthola ulodwa alwenzayo which can benefit izanu namhlanje as a part in terms of its development akula lutho alwenzayo ukusikhalisa.
Hallo ke ngumnumzana Max Mkandla ohalwa impi yenkululeko ekuvuyo lezibra obexoxa ecingweni lestudio 7 ekobulawayo. Umlovi obelodumo uCharles Mungoshi kasekho. UMungoshi ubhubhe namhlanje ekuseni esibhedlela seChitungwiza. Ubeloba ingwalo ngolimi lwesishona kunye lesingisi. Uthiwe ngumkakhe uJesesi oyazakala kakhulu ngomdlalo kamabonakude uNeria. Abalobi abakhulumele Studio 7 bathi kumele uMungoshi aphiwe inhlonipho yeqhawe lesizwe i-national hero ngoba imisebenzi yakhe ibisakha isizwe njalo esaziwa laphandle kwelizwe.
Okay.
belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo 6:30 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu. Lalelani indaba ezimqotho ekuseni lantambama kumagagasi ethu athi 909 medium wave kushort wave 4930 6065 15460 laku 13860 kilohertz. Ale balaleli iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha Voice of America eseWashington. Kulezembamgodi ezisithiyagalombili ezenyuliweyo emgodini wegolide ziphila ngemva kwamalanga amane umgodi lo ungenwe ngamanzi. Lingozi yenzakale ngolwesibili eBattlefields duzane ledolobho leKadoma ngemva kokuba idamu eliseduze lomgodi weSilver Moon lingenwe ngamanzi ngemva kokudubuka. Kwesatshelwa ukuthi abantu abangafika ikhulu bengabe befile emgodini lo. Kodwa kube lokujabula ngemva kokukhithwa kwabantu laba abayifica minwembili. Imizamo yokuhlenga abanye kumbe ukususa izidumbu emgodini ilokhu iqhubekela phambili.
Lamlela ndwandwe,
lamlela
ndwandwe,
lamlela,
lamlela mshweshwe,
lamlela nampala kuvimbula.
Lamlela ndwandwe,
lamlela,
lamlela ndwandwe,
lamlela.
Indlala ezansi emandebeleni iyasabalala sokudale ukuthi kweminye imizi umangoye ulale eziko. Ukungani kuhle kwezulu sekuthiye inkulungwane zabantu balesi sigaba bebhekane lendlala embi kakhulu lumnyaka. UAlbert Ncube uyalandisa eseGwanda.
Ukuqonga kwentengo yempahla ezitolo lakho sekulethe ubunzima kuzakhamizi ngoba zehluleka ukuthenga ezitolo ngenxa yokuthi azilamali ngoba kungasayamukelwa imali yohlobo lwama-bond notes kulesi sigaba. Unkosazana Andile Dubo emapate uthi sebethwele amagabha avuzayo.
Ungakhangela ama-price ezinto yiwo kakhulu asithelela ulaka ngoba ungakhangela asafanani lekuqaleni. Ungakhangela imchova ayibhagadeki, isinko asisathengeki, izizotha sifuna amarandi. Okusizwisa ubuhlungu ukuthi thina elizweni vela silawa amarandi, amarandi asekhona kodwa izizotha afuneka. Kodwa esikucelayo ukuthi ngaba sidingela phela lama-organization asilethela ukudla basincede.
Uhulumende sekume inani labantu abakade bethola umumbu osekudala ukuthi inani lalabo ababhekane lendlala likonge. Umnumzana Edgar Ncube weSimbuka uthi lokhu kuyamangalisa ngoba umongameli Emmerson Mnangagwa eke wakhuluma phambilini ukuthi umumbu mnengi kakhulu njalo akula muntu ozabulawa yindlala.
Kubuyile i-food program yona le abantu akade bephiwa ukudla bezothola ukudla but kulabantu abangu-14 akade bequnywa village. So ngizibuza khona ukuthi nxa kuthiwa ukudla kuningi abantu endaweni ukuthi bangezelule njengoba isimo sinje bona bayaqunywa. Yiloo mama omncane osesigabeni seGungu, umuntu ogulayo, ngumuntu okade esehlelweni lololo lokuthola umumbu wokuthi otholwa izigogala ezalukazi but to my surprise ukhithiwe engumuntu oyehlulekayo, umuntu ongasakwanisiyo.
Umnumzana Lifa Dlomo eMagwe oleminyaka okuzalwe ngamathuma esikhombisa lanhlanu ngomunye walabo abakhalela uncedo lokudla oluvela kuhulumende.
Abumuntu umuntu uthwathe nzima ngoba emakhaya idlala yasibulala, izitolo kusabambeki, asikwazi sakudlala, izulu alikho, salimba sokufile. Angazi uhulumende uma asincedisa ngenela kancane.
Omunye okhala ngendlala unkosikazi Thandiwe Sibanda oestezi othi inkokheli zelizwe kumele sithathe amanyathelo ngendlala ehlasele uzulu emaphandleni.
Abumuntu uthwathe nzima ngoba emakhaya idlala yasibulala, izitolo kusabambeki, asikwazi sakudlala, izulu alikho, salimba sokufile. Angazi uhulumende uma asincedisa ngenela kancane.
Izulu liqale ukuna ngamandla kuleviki kodwa amabele bevele esethile, kukanti iningi lezakhamizi kalizange lisalima kulandela ungani kuhle kwezulu kusukela nyakenye. Unkosazana Nobuhle Nyatho emawane uthaba kulimileya kusoze kwenele.
Izulu siyalibona sililinengi kodwa sekhona thina abanye asilimanga. Ngento zokulima silasa sichacha-chacha manje nakathesa ukuthi sichathe futhi khonoko zinzima okuqala kwatsha but lezi ezinye esasizichathile hayi kungconywana sizadobha sidle sibili labo zithiye bombuya khonoko kukhona. Kodwa amafutha ayadura abantu ezitolo athengeki. So asazi shuali sisize ukuthi kumbe intengo yamafutha layo ngayehla kumbe mbija nakubodobi bona labo kuyenzela ukuthi sifake ezitshebeni.
Nake nohulumende ubike ukuthi abantu abedlula izigidi ezimbili kuleli 2.4 million bazafuna uncedo lokudla kodwa leli nani lilakho ukuba seliqongile okwamanje. Unkosikazi Juliet Nkiwane ngumqondisi wenhlanganiso esebenzelana labomama bemaphandleni e-Women Development Association of Zimbabwe i-Orders njalo uthi kakholwa ukuthi uhulumende uyalwazi udubo lwendlala esemakhaya.
Abantu indlela sebephila ngayo sebezitshele ngayo ekuseni abantu bazidlela ilambazi labo abaningi lengelathukela abanye futhi balobuzima lobo ukuthola yona impuphu abantu bayalamba. Siyabonga ezulu selinile abantu bayaquntadelele bayaqutolude izinto zikhwele kakhulu. Angilashuwa ukuthi kulomuntu okwaziyo ukuthi emakhaya kwenzakalani. Emakhaya abantu bayahlupheka.
Kusenjalo kolunye udaba umbalisikazi waxoshwa ngabazali esikolo seLumene Primary esethezwa umlando wokufundisa abantwana ukukhonza uSatan. Kubikwa sayaliswe uqalwa umsebenzi kwesinye isikole edolobheni leGwanda lapha kade sokuthiwa ekhona ngabogadwa lwezemfundo. Ngimele iStudio 7 ngisemajawundeni eGwanda ngingu-Albert Ncube.
Ale balaleli iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eWashington. Lingali tshona njani izulukandaba mthwakazi omuhle siyadibana njalo kuhlelo liphuma lendaba litshona lendaba. Namhlanje sixoxa lomnumzana Swithan Chirotsa intatheli izindaba wabotshwa ngesikhathi sokutshengisela. Okwakuqala ngiyakwamukela kuhlelo mnumzana.
Ngiyabonga mfowethu.
Ungomunye wababotshwa ngesikhathi sokutshengisela lapha, ungasitshela ukuthi kwahamba njani uzubotshwa?
Kwaba nje ngithathele izindaba ezeBritain ezangifakela i-message efoni zathi zifuna ukusebenza lami. So mina ngabe ngiphendula ngaleso sikhathi ama-WhatsApp nabo-Facebook konke lokhu bekuvaliwe. So ngilethemba ukuthi bakhona abasebenza sithi amapolisa asebenza sithi abekhangele ama-message ngoba ngathi akangibele vele le mzuzwane eminingi ngabona amadoda la awe-Magnet House abe-Central Intelligence Organization sebefikile egedini babe ngitshela ukuthi hhayi sibuye ukuzokuthatha. Ngangikhayela izikhwama zabo ngibona vele angani kulezi dumba angani kulo nyawo lwenkukhu nahle abona ukuthi lapha vele ngazama uphisa namadoda la kutho ukuthi bengambhokoza sibili ngomlilo.
Manje kwahamba njani kusukela lapho sizwa kuthiwa wayavalelwa eKami? Ungasitshela ukuthi eKami kona kwakunjani?
Yabona ivalelwa eKami mfowethu vele ngifana lokuthi ngezinye indlela ibale elithi ukuthi indawo engcekeza ngoba indawo yangikhona vele ingcolile. Ukudla kwangikhona so kudla lokhana ohlelekileyo. Ingubo zangikhona akula zangubo ngale ngokwamalembu nje ale ndawo yangikhona iyacanda ayilukhuni indawo yangikhona othi ingcekeza vele khona laphana ujuthi izivotho eziningi vele hhayi kazi soke zibe le ndawo enhlanzekileyo okuthi vele imikhuhlane ibhahile.
Ukudla lapho kuyini okudliwayo okusolayo lo?
Kudliwa ispinach lendumba. Kodwa ispinach leyo mfowethu iyabe imnyama chu igcwele amanzi vele yane ukubilisa vele ayikho mnandi njalo uyidla nsuku zonke yonke imini lokho zenizibotshwa vele zidla ispinach and indawo yangikhona vele lapha badlela khona iyabe ingahlanzekanga ngoba umganu vele badla 4-4 kumbe 5-5 akulo umuntu odla yedwa khona odla yedwa ngulo ophathele umganu isihlobo zakhe and kube le ndumba kukhona mbona ngamalanga umnyango awesino mveno lestand bakhona abapheka kuhle but ida ngelodwa kuphela amanye amalanga vele hayi indumba lezana vele ziyabe zingafuthwanga njalo akusilamafutha akumnandi kwesinye isikhathi indumba lezana zingashota vele afaka amanzi abathi yona umsobho kodwa kuyabe ngamanzi vele hayi kulukhuni ngoba vele awuthinti ukudlovela phansi phela akuvunyelwa so suku zonke kuyabe kuyispinach ndumba spinach ndumba spinach ndumba
ekuseni ke kudliwani
iporridge amala ngifika khona phana sasidla emganini C5 one mgani mfowe one mgani omunye uyabe elinathi iporridge ngekhona lakhe lo mgani ngesikhiwa from the corner of your plate
inathwa khona apho iporridge yakhona
inathi iporridge naleyo
akula spoon
hayi spoon azivunyelekile ispoon vele azivunyele ikunathi umpe usebenzisa umuntu ukhota naw nxa usebenzisa umuntu abanye abasoke bekuthanda ngoba sebebayakutshela ukuthi sufake amathi phakathi kwelokhu so kulinathi iporridge la labe lingu-5 kumbeni 4 nxa ufuna ukuthi uzidlele uyakungcono ukuthi itobo abathandekayo abawuphathele owakho umgasti abalutshane yona abanjani amgani yangikhona vele ngeplastic ayakwazi ukuthi iplastic iyabila amafuthi ngakele ukugeziswa umgani leyo vele kuyakuyingqekezi njalo nxa omunye kuqhubela umgani vele uyawuqhubela umgani ongcolileyo vele siyakugcela iporridge nasiyathele enye iporridge phezu kwalena leyani iba lelisikami vele litsho ukuthi ingqekeza
ingubo ke zikhona ingubo zokwembatha
ingubo sinikwe ingubo kwaunindaba ngonamhla ka-29 January yikho lapho esinikwe khona ingubo vele sesike sachova amaviki amabili le ngubo zona ziyana vele le ntwalo yazi kwesinye isikhathi vele uyayithola ihafu ngoba abanye bayahluleka phela ukuthi lokhu nje bezigcine kuhle phakathi kobusuku abanye vele bayabegqagela phezu kwengubo abanye bechaba phezu kwengubo so kulandela ukuthi kwezinye isikhathi abanye bayadabula omunye athi hayi amsoke ngilale phezu kwengubo iyabichaphaze ngomunye so bethi okay mina ngizathatha ihafu yami wena thatha ihafu yakho uzichaphazele yakho ingubo kodwa safaka i-complaint mhlaka-27 ku-deputy officer in charge
hayi kuyezwakala isikhathi sesingasavumi ungavalelisa abalaleli
hayi ngiyabonga kulabo abaphathisa ukuthi mina ngibe phandle ngoba amahungahunga ayengokuthi mina vele ndilobele phakathi ejeleni gcine ngulamacala baningi abantu abangincedisa ukuthi ngithole inkululeko ngoba vele engayinguzwa ngiphakathi hhayi kwakulukhulu
hhayi lathi sibongile lo ke ngumnumzana Swithan Chirodza intatheli zindaba ebesixoxalayo kuhlelo liphuma lendaba litshona lendaba okwamanje ke sengilitshiya ezandleni zikasithandekile Mhlanga
siyalamukela kwesiphathelane labesifazana lilami uSithandekile Mhlanga lamuhla kuhlelo sixoxa lo nkosikazi Dorothy Bebe uMandlovu yena owazakala ngokuthi nguGonyethi ungumgcini sihlalo wogatsha lwabesifazana kubandla le-MDCT elikhokhelwa ngunkosazana Thokozani Khuphi sihlaziya imisebenzi eyenziwa lugatsha lwakhe
ye thina ugatsha bethe sikwenzayo ukuthi sincedise omama njengokumbe sitshenze ukuthi yimi umgcini sihlalo wabomama at national level ku-MDCT ekhokhelwa ngu-Dr Thokozani Khuphi siyazama ama ngamandla wonke ukuthi omama singabancedisa njani kakhulu ngama-projects khona lokho kungama-projects okuncinyane njengoba landizazi ukuthi umumo welize lethu umi njani akula mali kodwa siyazama ukuthi omama sibafundise ukuthi bangaziphilisa njani okunjengokuthi bafuye izinto ezinjengabonkukhu lokwenza okungama-project okokuhlanganela lokho kokuthi ngesindebele kuthiwa yikuthayelana angazi ngesikhiwa ukuthi singathi yikuthini kodwa ngesindebele kuyeliyathayelana okuzima dlanyana okuncane ukwenzela ukuthi khona lingabi ngabantu labana beyama kakhulu ngoba abantu into eseyabulala omama lapha elizweni lethu leZimbabwe yiluhlupho lololukhona sebephonguba ngabantu nje labana abafuna ukuncedwa nje kodwa umuntu engenzanga lutho manje mina ngolwazi lami olubanzi ngoba bengisebenza kuma-NGOs thina sithi nga ucela emuntwini ucela impupho ungaceli impupho uzuyecela konke leseko konke lenkuni konke lophini sithi siyakujiyisela indiza yakho so thina ngelethu gaja ngapha kwelwabo mama siyabajiyisela kodwa sibathiyele ulwazi ukuthi azenzele eyedwa angazathi nxa eseqedile sebuya futhi sezokucela futhi okuthiwa khona imali leyani okuthiwa lokhu ukuqalisa ukwenza iprojekthi angithi so thina singamqalisela ngemadlanyana esiyabe silayo sesisithi kabatshayelane bona imali-ke namhla batshayela umama lo sasa batshayela umasibanda sasumankomo silabo zethu bethu abangu-5 esibafundisa bona ababafundisa ukuthi ungahlala uyamile isikhathi sonke leso sikhathi mhlana sibola kutho ukuthi la uyawa
liyayithola yini lina imali yokuqalisa njengebandla njalo liphezulu yini inani labesifazane abakuhlelo lwenu
kuba phezulu liphezulu sibili ihlandla lakhona kodwa njengoba laqale eqaseningijile ukuthi akula muntu ongawaziyo umumo osezimbabwe kutshintsha imali zitshintsha every day yathi lisithi lilungisile libhajethile ukuthi ayi le imali izakwana omama abangaka nxa sibancedisa kodwa liyathi lisiyafika lapho kungade lisiyamele lithathe ama-products angikhona sithole ukuthi si-times 3 imali yangikhona yilo lunye ihlupho lwakhona esihlangana lalo kukanti ngayinto ejikeneyo okokubaqalisisa besikuzama ukuthi sibaqalisise and then bese besenza khona kuyani ukuthi bona bayijiyise indiza yakhona esiyiphehlileyo
inhlelo zenu lezi zisebenza kuhle kakhulu yini emaphandleni kumbe emadolobheni
inhlelo lezi ziyasebenza kuhle sibili emakhaya lakho emadolobheni kodwa emakhaya ngingakunika enye i-example ngike ngaphuma mina ngaya kwesinye isigaba e-Martinot okuthiwa kukonkosikazi ngahamba ngithwele ipheya yama-tennis ngafika ama-tennis lawana ngathi bomama nanka ama-tennis lawa ama-tennis lawa ngiwachiya kini ama-tennis lapha ayimalini bangitshela bathi ama-tennis lapha ayi-$18 ngathi nxa eyi-$18 ngipeya ama-tennis lawa liwasale liwathengisa lingawathengisa ama-tennis lawa i-$18 yakhona yayishota ndijani ukuthi thenga ithubhu yethukela lyaneletheni ngathi ngifuna liyethenga ithubhu yethukela ngayikwaniseli ukuthi bayithenga ithubhu yethukela ngingakutshela ukuthi wathi kusiyafika uDisemba imali ababelayo ngeke ukukholwe nxa ngikutshela so ngabuyela ngabafica sebelithengile ithukela balithengisa 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 baze bagcina sebethenga imbuzi
leyo balaleli ibiyingxoxo lonkosikazi Dorothy Bebe uMandlovu yena owazakala ngokuthi nguGonyeti ongumgcinisihlalo wogatsha lwabesifazana kubandla le-MDCT elikhokhelwa ngonkosazana Thokozani Khuphe asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo kuhlelo olufanayo lizwe ukuthi siliphatheleni okutsha lilami uSithandekile Mhlanga ngikhonapha eWashington DC
siyabonga Sithandekile loGonyeti kathi du sesidliwe ngumangoye sesigqiba ke uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo igama lami nguChris Gande ngisithi asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye.